Kulesocha elatutiwa lafa mnumza Joseph nemaisa echat kombe Harare litonja injini yake watu omunye njalo okubuto osebenzana naye wabotshwa. Lisocha leli utarokora omunye wabantu abathathu ababulawa nemaisa ngesikhathi ebathola emzini wakhe betshontsha besebenzisa i-AK-47 leminye imibhobho yebutho. Unemaisa wayekuhlangothi lwamapolisa olwe-Criminal Investigation Department. Sebebaningi abezomvikela ababotshelwa ukutshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeni samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyat uthi sebebophe abantu abafika phose 1,800 lonyaka abatshontsha njengokugura.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze nathi njalo basinikeze information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuthi kube kathesi ophe amahala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation esilayo kathesi elizweni lonke lapho okulama-crack pins, ama-crack pins lawa balezimota balembhobho njalo yalanda amacela wonke abahamba bekholomba izindlu bekholomba ama-company besenzela bona esithina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yamasila bezigebengu ezisebenzelana nabezomvikela. Omunye wabadlalela evalweni umnumzana Matthew Sithole sakamuzi Harare.
Siyabona amapholisa lamasotsha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Unkosikazi Nomsa Hadebelayo uthi kwethu kuzakwenzakala eZimbabwe.
Sinanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo sezindlini kathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni ezitolo emashopu yabo emali laba abasebenza kuma-mine ama-robberies akhona asemaningi sala abantu bangikhona abengama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona ngani amapholisa namasotsha engabe ephambili e-leader abantu laba benza ama-robberies lawa ngoba ama-robberies akhona yenziwa ngobunono obukhulu.
Umnumzana Rizin Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Unandima efakise umthetho lapho ukubhekeza lokhu sokuningi la amasotsha namapholisa nabanye babo ama-ex police ama-ex soldiers asebegqekeze kakhulu. Armed robbery asebeyenze kakhulu elizweni. Ngibona ngazathi uhulumende sokumele fake sibili umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisotsheni.
Umongameli ebazweni mnangagousanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho ukuze amasotsha namapholisa esithi akumelanga sedlelane lezigebengu. Imele isithu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.